Lomhlangano wenziwa phansi kwamalungiselelo okuyangena umhlangano omkhulu wabesifazane emhlabeni jikelele ngenyanga ezayo owenzelwa eNew York kwele Melika, lapho inkokheli zamazwe omhlaba ezizakwethula khona esezikwenzile njengabohulumende ukufeza okwavunyelanwa ngomnyaka 1995. Lezi nhlanganiso ziyavuma ukuba lanxa zingasafezwanga ngokugcweleyo izibopho ezenziwa emhlanganweni weBeijing ngomnyaka ka-1995, ukhona umahluko kwezemithetho eminingi eseyaguqulwa emazweni ehlukeneyo omhlaba ephathelene labesifazane. Unkosikazi Rejoice Timire ngumqondisi wenhlanganiso yemela abesifazane abaphila lobugoga e-Disabled Women Support Organization. Unkosikazi Timire obe kulo mhlangano uthi lanxa kukhulunywa ngezamalungelo abesifazane, bona babhekane lenkinga eziphethwe kabili ngoba bephila lobugoga njalo bebandlululwa ukwedlula abanye.
Masikhangele laba abaphila ngobugoga, thina asithabi kakhulu, asithabi ngenxa yokuthi sifuna ukuthi ezintweni eziningi sasalele emuva kwezemfundo. Nxa besithi kule inclusive education, kukhanya ukuthi ukakhiwa wezikolo awuhambelani lomuntu ogogekileyo, plus amateacher akwanisa ukufundisa abantu abagogekileyo malutshwane. Lezi zinto ezisetshenziswa abantu abagogekileyo azitholakali kangako. Lanxa sokubuya kwi-health ukuthi siye ezibhedlela sihlangana lenkinga nabasebenza khona ngapho abasikamukeli ngendlela le sicaba ukuthi bangasamukela njalo. Especially nxa kuyukuthi sibe le mkhuhlane eyitholakala emacansini, bayasikhangelela phansi ukuthi siyithole kanjani thina sigogekile. Kanti bona abakwazi ukuthi lanxa sigogekile lathi siye emacansini siyafana labanye.
Lanxa kwavunyelwana emhlanganweni weBeijing ukuba ohulumende bathuthukise abesifazane kwezomnotho, uThimile uthi kakunjalo kulabo abaphila lobugoga ngoba uhulumende evele bakhohlwa sikhathi sonke.
Sithola ukuthi siyasalela emva kakhulu ngenxa yokuthi konke ama-programs ayenziwayo emaphandleni lesemadorobheni, uthole ukuthi omama abagogekileyo abatholakali kuzona ezonhlanganiso ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakhangelelwa phansi lemuli zabo, bakhangelelwa phansi. Besifisa ukuthi ngabe abantu bayasiphatha njengoba lawa bephatha omunye umuntu wonke. Lokho kwenziwayo umuntu abafazi labo abagogekileyo babonakale lawo bengena phakathi kwewonke ama-programs ayenziwayo ukwenzela ukuthi labo babekwazi amalungelo abo.
Enye inhloso yalo mhlangano oqoqwe izinhlanganiso ezibalisa umanyano weZimbabwe Women Lawyers Association, ZWALA, kanye leye-Women Coalition in Zimbabwe, bekuyikubonisana phezu kokuqoqwe nguhulumende weZimbabwe azaya kwethula emhlanganweni weNew York ngenyanga ezayo oweBeijing Platform for Action Report. Umhlangano weNew York lo uza kwenzelwa esigodlweni senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eseUnited Nations kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 20 ngenyanga ezayo kaMbimbitho. Kuzathathwa leli thuba emhlanganweni lo ukukhangela ukuba zifezeke kanjani lezo zivumelwano ezenziwa zeBeijing Declaration and Platform for Action, njengoba isingamachumi amabili iminyaka selokhu zenziwa emhlanganweni wakwele China ngomnyaka 1995. Ngimele Studio 7, ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.